Lo mbuthano wenzelwe RRSS Library izolo uhlanganisa abakhubazekileyo osakhula eligqwetha elilwela amalungelo abantu abakhubazekileyo u-Abraham Mathetha ongaboniyo naye uthi kukhanya abakhubazekileyo betshiywa ngaphandle kwenhlelo ezinenye.
Singathini inkinga enkulu esingakuthi ngesingisi ama-negative attitudes. Ukuthi nxa abantu sebecabanga ngendaba zabakhubazekileyo baphonga ukuthi hayi lokhu kuyadula, silezinye indaba ezipressing okumele sizilungise, kwenza ukuthi kungadingwa izinto. Kathesi nxa ungakhangela uzathola ukuthi into ezisetshenziswayo ngabantu abangaboniyo ukubala lokubhala ibrayo lapha eZimbabwe azitholakali ngendlela ebezitholakala ngayo ngezinsuku ezidluleyo. So singathi yiyo inkinga enkulu kakhulu.
Lomhlangano obuthanise abameli bengatsha ezithile zikahulumende nenhlanganiso ezizimele ukugoqela amakolishi, uMnumzana Mathimba Kutshera ingcwethi ecubungula ngezomnotho ongaboniyo layo owenelise ukuphathisa isikolo seCopota School for the Blind laseDorof Duncan Braille Center uthi imbuthano enje iqakathekile minyaka yonke ukuthi kuqhubekwe kukhunduzwa iziphathamandla ngenduku ezifakana labakhubazekileyo okugoqela udubo lwebraille olulokhele ungalungisiswa.
Ilokhu iludubo ibraille ngoba ayitholakali endaweni eziningi lapho abantu abangaboniyo abafunda khona. Uzabona ukuthi ibraille inzima ukuthi siyithole, inzima ukuthi sibe labantu abayifundisayo ababalisi abebraille banilutshwane. Nxa sikhangele sizabona ukuthi ezinye izimfundo ezinjenge-math ababalisi abafuna ukuthi bafundise i-math nge-braille ngoba bengakwazi ukuthi kwenzakala njani. Into enjenge-music ikhona i-music ngayifundisa nge-braille kodwa asifundi into zonke lezo.
USenator Joshua Malinga, umcebisi omkhulu kunkokheli yelizwe endabeni zabakhubazekileyo, uthi uhulumende unesifiso sokulungisisa indaba zabakhubazekileyo kuleli noma kuphazanyiswa ludubo lwemali elizweni.
Ukuhamba kancane kuthi uhulumende lo esilayo omutsha i-second republic in the new dispensation sifuna ukuguqula izinto, abantu abalimeleyo baphathe njengabanye abantu, isikolo ezifananayo, imisebenzi, konke bangathiywa.
Ilanga le-World Braille Day linanzwa ngoNhlolanja minyaka yonke emhlabeni jikelele. Kulilanga elazwaka ngalo lo owasungula izifundo ze-braille uLouis Braille. Inhlanganiso ye-Bible Society of Zimbabwe ithetheleli ithuba lokunikeza amabhayibhile ohlobo lwe-braille kwabangenele umbuthano. Nimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.